Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuMpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlane lo weCovid khanya uyamemetheka oyaphambili koBulawayo. Xa sikhangele idata yethu yakoBulawayo isitshengisa ukuthi officially thina sikubona ukuthi we are in the second wave.
Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1.6 thousand abahlolwe izolo eZimbabwe abedlula ikhulu ye 112 bafunyenwe bele COVID-19.
Uhlupho esesihlangana lalo ukuthi lapha bathi sibhalise ngomnyaka ozayo ukuqala mhla ka 4 izikolo zivulwa okuyinto eluhlupho kakhulu.
Abazali abantu abalabantwana okumele bebhalise ukuqala izifundo zogwalo lwakuqala nolwe ECD. Umnyaka ozayo uqalisa baveza ukukhathazeka njengoba lokhu bengakavunyelwa ukubhalisa. Umongameli Vladimir Putin weRussia usetshayele umnumzana Joe Biden ihlombe ngokunqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika kulandela ukugcizelelwa kokukhethwa kwakhe lidalele Electoral College izolo ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukumemetheka kwe-COVID-19 emaNdebeleni kuqhubekela phambili. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1626 abahlolwe izolo eZimbabwe abedlula ikhulu 112 bafunyenwe bele-COVID-19. Abangamachumi edlula amahlanu 52 babo ngabakoBulawayo abedlule amachumi amabili 24 bengabemathebeleleni South, okutsho ukuba lumhlubulo kube nenani eliphezulu okwedlula zonke indawo labafunyanwe belegcikwane leli. Izolo bekumachumi edlula ayisithupha i-66. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle emhlubulweni emaNdebeleni eziningi zikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown ngoba lomkhuhlane usuqalile ukusabalala ngesiqubu esikhulu kulalapho uqala. Umqondisi wezempilakahle koBulawayo, u-Provincial Medical Director uDokotela Welcome Ndlovu uchasisa ngomumo we-COVID-19 kuleli dolobho.
Umkhuhlane lo we-COVID khanya uyamemetheka oyaphambili koBulawayo. Xa sikhangele idata yethu yakoBulawayo isitshengisa ukuthi officially thina sikubona ukuthi we are in the second wave. Xa sikhangele le kathesi ukuthi sesiya endaweni esikhathini se-Christmas, we expect ukuthi abafowethu, dadewethu abaphila outside the country babuya ngendlela abazayo kule siphithiphithi ngaso. We expect ukuthi ama-number of cases akhwele phambili of which ukuthi kuzasinika iproblem.
UDokotela Ndlovu uqhubeke echasisa ngokunye okungabe kubangela lumumo.
Ngithanda ukubonga my colleagues esisebenzisana sonke eBulawayo City Health. Lama structures aqinileyo, so siyakwanisa ukuthi abantu abale COVID sikwanise ukubafinyelela siba test. So into esithi contact tracing, we have a robust system esiBulawayo. We think that is why we are able to pick up these cases. Singatsho futhi ukuthi abantu bengabe sebediniwe ngendaba le ye-COVID, ngendaba le esithi yi-new normal. Sasigqokeni ama-mask, i-mask sokuyi-new normal yethu.
Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amahlanu alengxenye 559 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele-coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula isithoba mine mibili 85 kusukela mhla zilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo kuleli dolobho. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula itshumi 11,358 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,495 kodwa asebeke balaliswa ligcikwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munemunye 9554 labulala abedlula amakhulu amathathu 309 laloba sekulamankampani alungisa imithi aselejekiseni lokuvikela leli gcikwane ivaccine abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization ngoba kuzathatha isikhathi eside ukuze leli jekiseni lifinyelele ezwekazi leAfrika. Amazwe anjengeMelika leBrithani aseqalile ukuhlaba abantu ijekiseni levaccine leli. ELeSouth Africa likhangelele ukuqala ngomnyaka ozayo. EZimbabwe uhulumende akakethuli umbiko ophathelane laleli jekiseni kodwa uhlala ekhuthaza uZulu ukuba azivikele ukuthelelwa lomkhuhlane ikakhulu khathesi kulungiselelwa ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha. Imizamo yokukhulumisana labogatsha lwezempilakahle ngodaba lwejekiseni yehlule njengoba bebengadobhi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje iSouth Africa isiyethule imigoqo emitsha elawula impilo kaZulu kulandela ukuqansa nesivuvu kwenani labahlaselwa umkhuhlane we-COVID-19. Osokulethe ukukhathazeka okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. UThuso Khumalo wesiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa wethule inqwaba yemigoqo esithi engikela ukwenza lokho ihlandla lesibili le-COVID-19 esihlasele ilizwe lingadala umonakalo omkhulu kakhulu.
If we do not do things differently this festive season, we will greet the new year.
Ingekela ukubopha ziqine banenge abazakhala zome ngomnyaka omutsha.
This will be the last Christmas for many South Africans.
Ngokutsho kwale imigoqo akusavunyelwa ukuthi kutholakala abantu abedlula ikhulu bebuthene phakathi kwesakhiwo. Abaqhuba imihlangano phandle abavunyelwa ukwedlula amakhulu amabili lengxenye. Wonke amakhumbi olwandle lendawo ezigcwala izethekele esabelweni se-Eastern Cape sokuvaliwe ngoba lesisabelo kuyiso esihlaselwe kakhulu i-coronavirus. Indawo ezifanayo edolobheni le-Durban esabelweni sakwaZulu-Natal zizavulwa kodwa ngekhisimusi langelanga lakuqala lomnyaka omutsha ziyabe zivaliwe. Akula muntu ovunyelwa ukutholakala ephandle kusukela ngehola lechumi lanye ntambama chaya ihola lesine ekuseni. Utshwala sekuzadingiswa kuphela kusukela ngomvulo kusiya ngolwesine phakathi laphakathi kwehola lechumi ekuseni lelesithupha ntambama. Umongameli Ramaphosa uthi abazatholakala bengagqokanga amamaski njalo bengalandeli imigoqo yokusanitizer lokungasondelelani bazawukhomba olutshwala.
The responsible individuals who do not ensure compliance
ozatholakala esephula imithetho le uzagwetshelwa ukuya sala ejele
to a fine or to imprisonment of up to 6 months.
Lesi simemezelo sesithiye izalwane zeZimbabwe zingazi ukuthi zibambe kuphi ziyeke kuphi. Abanye bathi sebesesaba ngitsho lokuphuma phandle kodwa kuzafuze baphume ngoba kuzafuze baphile. Abanye bathi abasakwazi ukuthi benzeni ngehambo abebesihlelile ukuya ekhaya ngaleli khefu leKhisimusi. Kodwa ke isizalwane seZimbabwe njalo engumgcinisihlalo we-African Diaspora Global Network uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lesi simemezelo kufanele sithathwe njengesixwayiso esikhulu.
Empeleni makuyikuthi iCovid iyakhuphuka ngalindlela kusobala ukuthi abantu abaningi abaseZimbabwe nabo bazozithola sebephethwe yilo mkhuhlane. Ikakhulu abavakasha nje ukuba kungama holiday nje abantu besiye ekhaya kusho khona phela ukuthi bazothola beuthwala nomkhuhlane usiya ezweni leZimbabwe lapho sibona khona phela ukuthi isimo nendlela ezokunakekela abantu kazikho.
Isiphathamandla sebandla lezaphu uMnumzana Future Msebele uthi sekusezandleni zomuntu ngamunye ukubona ukuthi uyazivikela yena lesihlobo zakhe.
Asizameni ukuthi labo abaphoqeleke ukuthi behambe emakhaya bathathe ama-test njalo babe careful bathathe konke imigomo ekhulunyiweyo ukuthi abantu bahlale begeza izandla babe kahle konke nama-mask. Kodwa makusenza ngasiyahlala labo abaphandle kwelizwe ukwenzela ukuthi singafiki sesingabantu esithelela abantu bekhaya imkhuhlane kumbe ukuthi sithathe imkhuhlane khona ngale sithelela imuli zethu.
Emalangeni asanda kwedlula inani labahlaselwa i-coronavirus ngosuku selidlalela kwabazinkulungwane ezisitshiyagalombili around 8,000. Leli nani beliphansi kwabazinkulungwane ezimbili below 2,000 ngenyanga epheleleyo. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu over 23,000. Melo Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ni Utuso Kumalo.
Abazali abalabantwana abamele bebhalise ukuqala izifundo zogwalo lwakuqala lolwe ECDA umnyaka ozayo uqalisa abaveza ukukhathazeka njengoba belokhu bengakavunyelwa ukubhalisa. Abaphathi isikolo babikwa besithi balinde iziqondiso ezivela kuhulumende. Sona isikhathi sesehambile nqabe lokuqalisa izifundo izikolo zivulwa okwethemu yakuqala yomnyaka ozayo ngozibandlela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo zikhangelelwe ukuvula mhla ka-4 ngenyanga ezayo kazibandlela, kodwa abafundi abaqala ugwalo lwakuqala luka ECDA abakabhaliswa ezikolo. Unkosikazi Sithokozile Nyathi wasemzini wenkulumane ongumzali olomntwana wazaqala izifundo ngomnyaka ozayo uthi indlela okudingwa ngayo indawo ayiqedakali.
Kulobunzima esihlangana labo kathesi ezikolo, izinto zitshintshile, indlela okwakusenziwa ngayo phambilini kathesi kwehluke kakhulu ngoba le ndlela okudingwa ngayo izindawo akuzwakali, so sigcina singasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Lokhu kusekelwe ngomunye njalo umzali wakobulawayo umnumzana Thamsanqa Dube othi kuzaba lokuphithizela ngenyanga ezayo.
Uhlupho esesihlangana lalo yikuthi lapha bathi sibhalise ngomnyaka ozayo ukuqala mhla ka-4 ezikolo zivulwa, okuyinto eluhlupho kakhulu ngoba awukwazi ukuthi umntwana kuyabe eyitholile indawo kumbe yabe engayitholanga. Okungangokuthi kuyabe sowufanele siqalise ukulungiselela, siqale sokugijima siyadinga ama-uniforms, sidinga le mali zokubhadala khonapho mhla ka-4 ngoba izikolo ziyabe sezivele sezivuliwe. Kodwa-ke laba bona abantwana ababe beyikho besayidinga indawo abangokulwane kuba nzima ngoba ungahamba mhla ka-4 khonapho uze kuthiwa umntwana akala ndawo kumbe mhlawumbe usuthenge ama-uniform, so kuyafanele uthenge amatsha kumbe untshintshise.
Umnumzana Themba kuye moyo omgcini sihlalo welupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union uthi abantwana kabavuthwanga ukuba baqhubekele phambili besiya kwesinye isibanga.
Uhulumende kubeke emgceke wathi izikolo abantwana bazavula ngo-January. Umntwana kumele aye phambili. Esikuchoyo umntwana ade ku-ECDA, yabe sengu-ECDB, ade ku-ECDB, esengu-Grade 1. Ngowami umbono, le nkulumo esasilayo thina ukuthi uhulumende kangajahi ukuvula izikolo, abantwana bavele babengavuthwanga. Umntwana ukuthi kuthiwe sesiya ku-Grade 1, esuka ku-ECDB, kule silabha sokumela ikhaya. Izikolo zona zikhangele, zabona ukuthi abantwana kabavuthwanga.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lezemfundo kuhulumende uthi izikolo zizavulwa njengalokho okuhleliweyo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is reopening schools next year on the 4th of
June. Ugatsha lwezemfundo eziphansi laphezulu luzavula izikolo ngomnyaka ozayo mhla ka-14 Zibandlela, njalo akulalutho oluguqukileyo nxa sikhangele lesukuhlelileyo okonyaka ozayo. Abafundi ababhala imihloliso bazaqhubeka bebhala ngoZibandlela langoNhlolanja. Abanye abafundi baqhubekela phambili besiya esibangeni esilandelayo ngaphandle kwabayaqala uform 1 loform 5 abazamelela impumela yemihloliso yabo. Izikolo zonke ziyalandela imithetho yonke ebekiweyo mayelana lokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
For those who are going to into form 1 and those who are going into form 5.
Umphathi Ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Mathema wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi izikolo ziyavula njengalokho okuhleliweyo, akulalutho oluzaguquka, kungakho kufanele abazali babhalise abafundi lonyaka abaqala ugalo lakuqala le-ECDA. Njalo igatsha lwakhe lulesiqiniseko sokuthi bazakwenelisa ukuthi bavikele ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ezikolo. Ngimele iStudio 7 Bulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Vladimir Putin weRussia usetshayile umnumzana Joe Biden ihlombe ngokunqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika kulandela ukugcizelelwa kokukhethwa kwakhe lidale le-Electoral College izolo ntambama. Embikweni oyethulwe lidale le-Russia ele-Kremlin namuhla, uMongameli Putin uthe ukhangelele ukusebenza kuhle loMnumzana Biden belwisana nengxaki ezibhekane lomhlaba. UMongameli Putin wayethe uzaqala amelele ukuthi ukunqoba kukaMnumzana Biden oyebandla lama-Democrats kuqalwe kugcizelelwe engekamtshayeli ihlombe. Ekhuluma izolo ngemva kokugcizelelwa kokunqoba kwakhe uMongameli Donald Trump oyebandla lama-Republicans, uMnumzana Joe Biden uthe intando kaZulu eye-democracy ivele sobala ngokukhethwa kwakhe. Wasola uTrump esithi uzama ukubuyisela impumela yokhetho emuva. Uthe ukhetho lweMelika luzahlala lungoluthenjwa ngabantu emhlabeni wonke, njalo luyisibonelo ngoba lukhululekile. UMnumzana Biden ukhangelelwe ukugcotshwa mhlaka 20 ngenyanga ezayo ukuthi abe ngumongameli. UMongameli Trump ubezama ukuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba, kodwa idale le-Supreme Court lisanda ukulahlela khatshana isicelo sakhe. Ngakwelinye icele ukuvota kwabantu kukhetho lwesibili olwe-runoff olokudinga amalunga amabili awedale le-Senate azamela idolobho le-Georgia kuqale izolo. Njalo indwendwe zibikwa bezingazinde njengalezo ezazikhona kukhetho lwakuqala. UMnumzana Biden uthi uzakhankasela amalunga akhe ancintisa kulolu khetho namuhla, njalo ukhetho lolu olwe-Georgia yilo oluzakhomba ukuthi yiliphi ibandla elizabe lizibambile kudale le-Senate phakathi kwelama-Democrats nelama-Republicans.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazo omuhle! Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethu iConnection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ku-COVID-19. Saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane. Nalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi, iningi lezizalwane zaleli lizwe zivame ukuphindela ekhaya ukuyobona izinto ishobo labangani. Silukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo ilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osemele ugcotshwa kuba ngumongameli weLemelika ngemva kokunqoba uMongameli Donald Trump ngokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi, uMnumzana Joe Biden wethule umbiko oqakathekileyo kumabonakude ekhuthaza ukumanyana kwabantu belizwe lakhe, encoma uhlangothi lwezemithetho ngokugcizelela ukubana ukhetho luqhutshwe ngemfanelo kulandelwa isisekelo sombuso, kungelani lokuthi uMnumzana Trump lokhu esithi wagqile. Yigqwetha elikhulu likahulumende weLemelika u-Attorney General Bill Barr izolo ulobele uMongameli Donald Trump incwadi yokuchiya kwakhe umsebenzi. Encwadini leyo elincoma uTrump uthe kodwa uzafuna ukuphetha ezinye zezindaba zakhe akade elazo andubana achiye umsebenzi ngolwesithathu lweviki ezayo mhlaka 23 Mpalakazi. Ekuqhamukeni kwempi yomndeni esigabeni seTigriya kwele Ethiopia ngenyanga edluleyo, kube lenkulungwane zabantu abagoqela umama abazithweleyo ababalekele emazweni angumakhelwane. Ngesikhathi isiphathamandla zakwele Sudan okulapho abanye babo ababalekele khona zisithi sokumele badingelwe indawo yokuthi bahlale okwesikhathi eside, bona sebekhala ngokuthi omama laba lensane singeke zaneliseka ukuphinda zithuthe lapho ezikhona ngoba lokhe bengakagcini emzimbeni ukuphinde bahambe umango omude.
Namhlanje kweziphathelane lomnotho welizwe, iningi lithi akusiqiniso ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela i-Transitional Stabilization Program ephela kuyona le inyanga ziyaphumelela, njengalokhu okusanda kugcizelelwa umphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Unkosikazi Mutsanga uthi kulempawu zokuthi umnotho osuthuthukile ngalezi inhlelo. Kodwa ingcwethi ecobongela izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kavumelani lalokho.
Into yokuqala nxa sikhangele ukusebenza kohlelo lezomnotho welizwe, sikhangela imali engena esikhwameni somuntu esetshenziswa ukuthi azuze ukudla kumbe ukuhlala lapha afuna khona le msebenzi ekhona. So nxa besithi khona inhlelo zakhona ziphumelele, ziyaphumelela, ngiyamangala ngoba okwakhathesi abazali balokhu bekhala ngodwaba lemali yezikolo. Khathesi kule umkhuhlane we-COVID, imithi yama-vaccines akula, labatestayo ama-testa khona malutshwane. Singaze sikhangele emsebenzini, imisebenzi lokhu imilutshwane loba amabhasi wona sibili abo ezupko alokhu emalutshwane, sehluleka khona ukuthwala abantu. Amagetsi alokhu ecitsha, abahlala emadolobheni balokhu bekhalakhala ngokwamanzi. So angiboni ukuthi nxa kuthiwa khona ihlelo ziyaphumelela, ziphumelelani nxa i-disposable income, imali engena esikhwameni somuntu, amatitshala lamanesi lamadokotela balokhu bekhala, hatshi leyi singathi nje ngesikhiwa i-public relations.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu.
Okay, akulanto eyenzakalayo, akulanto ethembisa ukuthi kukhona okuzenzakala. Konke inhlelo zakhulumende, konke akutshoyo eqinisweni kuphelele emoyeni. Esikubonayo yilokho athi uyakulwisa okuyikho kukhanya kusiya phambili, i-corruption. Njalo i-corruption ikhanya yenziwa yibo bona laba abaphetheyo. Ngoba ungakhangela kunsukwane ezithumileyo kuphumile ukuthi kulamagula abangisana ekutshontshweni kwe-84 kg yegolide. Lokuzwa umfo kaNcobela esithi kuyalunga, kodwa emuntwini nje udubo luyalusiba phezulu. Akula even izisebenzi zikahulumende, ungakhangela ama-civil servants, amatitsha, amapholisa, akukho kukhona osokubangela ukuthi lo lalo ale access yoku-abuser, awu-abuse amapholisa asedizi sokungalangqondo ngenxa yokuthi iholo abalitholayo alenelisi ukuthi ligcine imoli, kalenelisi ukuthi ligcine even umuntu ohlala yedwa. So ngibona ngazathi konke nje kuya ku-offside.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamizi zilokhu zithwele amagabha avuzayo.
Uhlelo lwe-Transitional Stabilization Program singalucubungula ngamaso amabili. Elakuqala ilihlo ngelokuthi yebo ye singathi kuphumelele, nxa sikhangela ukuthi imali yeZimbabwe izimdola ngasiqathanisa United States dollar isimile yathi mpo khonaphana ku-$1 is to 81 zimdollars. Siphinde sikhangele futhi ukuthi enye impumelo ukuthi izinto kathesi zikhona ezitolo, kakufanani lalwana umnyaka 2007-2008. Kodwa esisukeke singanitwa siyakusola kakhulu esingathi yikungaphumeleli ukuthi loba nje izinto zikhona abantu kabala msebenzi, imisebenzi kawukho. So ngezinye indlela i-TSP kayizange ibe luhlelo oluletha imisebenzi ebantwini, abantu belokhu bedubeka besiya phambili. Njalo imali yona le sithi ngeZimbabwe lakayitholakali, ngaziyo emabhanga bakunika imali engatsho lutho, i-$1,000 zimdollars ngeviki. So singathi yebo ye kukhona ukuphumelela, kodwa kuningi kakhulu kungaphumeleli.
Umnumzana Ngwenya uthi kuningi okungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe.
Into yokuqala ukuthi imali esisebenzisayo, ama-US dollars, yiwo ayenza ukuthi intengo zezinto zikhwele, singathi khona ama-raw materials. Ya, okwesibili, nxa sikhangele siyabona ukuthi ngenyanga ephelileyo imali yamagetsi lemali ye-petrol amafutha yakhwela. Nxa izimali lezi zikhwela kutsho ukuthi ama-cost e-production laba abalungisa izimpahla kuzabe hlula ukuthi bangenise, ngoba ukuphumelela bomnotho kuya ngokuthi imali efakwa emabhenki, ama-savings ethu angena emabhenki maningi okunganani. Ungazinanzela ukuthi akula muntu weZimbabwe uyisebenzise eZimbabwe esikwanisa ukuseva imali eyakusasa. Loba ungazi ufake yona i-10,000 i-bond namhlanje, ngokuphela kwenyanga iyabe singasisebenzi lutho. ngakho ke nxa ama savings engekho akula ma investment laba abaletha izimali zangaphandle kwelizwe akula mali engenayo i foreign direct investment kayikho abizivakathi ama tourists akula yikho ngisithi mina lawo awuphawu ama milestones okuphimelela kwemnotho welizwe akukho lokhu nje ngamaphupho
unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi eZimbabwe lile mali edlula ibillion yamadola ebekwe eceleni solokhu kwangena uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ezinye ingcwethi ezicobungulayo zomnotho welizwe ziyaphika ukuthi imali le ngefakwe eceleni eyama reserves. Abalwa kumpi yenkululeko bengaphansi kwe-viyo lebutho lezipha bethule isikhalazo kukomiti yedale lephalamende ebona ngezomvikela esokuphikisa umthetho we-Veterans of the Liberation Struggle Act besithi lanxa ujonge ukuphathisa ukulondoloza amalungelo abalwa impi yenkululeko kuningi okuthiwe phandle kwawo. UMavis Tama usethulela lolu daba.
Isikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi bekuZipra uretired Colonel Buster Willie Magwizi uthi ziningi izikhexe kulumthetho.
Kulento ethiwa khona non-combatant cadre lalokhu okuthiwa yi-transit camp. Umthetho lowo wawungacacanga kahle kahle ukuthi into ethiwa khona yi-non-combatant cadre yinto bani njalo le-transit camp yinto bani. Umthandazo wethu wokuthi i-non-combatant cadre ibe khona iningi labantu bonke abadlula laseBotswana kumbe abatholakala ngesikhathi impi kuphela beseBotswana babengasoze babhenefithi kumbe babengasoze babalwe labo njengabantu abaphathekayo ngesikhathi sini.
Owesifazane ongomunye wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Grace Nuku uthi lumthetho welekelela kakhulu kwabalwa impi bengabesilisa
ngoba abanye bethu sabuya umendo kazange ube khona kodwa ngila abantu abami engifisi ukuthi mbange hamba abantwana labana basale betholani inzuzo le ebe ngiyithola kepha kule ndaba yokuthi uzathola ukuthi bayeyithola mina nina sengingasekho imali liyana ngayisaphumi kumbe nxa sisiyaphuma isikhathiwe isingaphansi.
Umsekeli kanobhala kuZipra Veterans Association umnumzana Job Ndlovu uthi isifiso sabo yikubona uhulumende ebanakekela njengalokho okwenziwa abelungu abalwa bekuviyo leRhodesia Front.
Lakhathi sabanye baphetheya bayazuza ngcono kulathi ngoba kwakulalokhani kwakuthiwa European scale kabakwesulanga kwinto lokhuyana. Uhulumende uyakwazi kuyasimangalisa ukuthi uhulumende unanzela ukuthi anika abamhlophe umhlabathi kodwa enganikanga abalweli benkululeko abayibo abagijima phezu komsebenzi onzima ongaka.
Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Believe Gawule uthi lumthetho awumelanga wehlukanise abalwa impi yenkululeko.
Amele ebe united under one umbrella bengayihlukaniswa ukuthi labana babe ku wing leyi eZipra kumbe eZANU la kumbe yena mina ngibona ngani ekumeleni kono konke konoko ngabe bakwenza beli bemebendawonye ngoba bemele ama war veterans of liberation struggle.
Ingcwethi kwezemithetho ezigoqela esedale lephalamende zithi inyathelo eselithathwa ngabe Zipra Veterans Association seliphuzile ukulethwa ku committee yebona ngezomvikela ngoba lingasokeli guqulela umthetho edabeni lo buyiselwa impahla kwabalwa bekuviyo leZipra. Umphathi ntambo ogatsha lwezemithetho eyisiphathamandla njalo ebandleni leZANU PF umnumzana Ziyambi wakubeka sobala esikhathini esedlule ukubabona bezolandela okumunyethwe ngumthetho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazali abalabantwana abamele bebhalise ukuqala izifundo zokwalo lwakuqala umnyaka ozayo uqalisa baveza ukukhathazeka njengoba belokhu bengakavunyelwa ukubhalisa. Umongameli Putin weRussia usetshayele umnumzana Joe Biden ihlombe ngokunqoba kukhetho lokudinga umongameli weMelika kulandela ukugcizelelwa kokukhethwa kwakhe lidale le-Electoral College izolo ntambama. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.